Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 13 kuLwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje. Uhlupho lokusilela kwamanzi luyaqhubeka koBulawayo ngesikhathi iCouncil yeCity isiletha njalo uhlelo lwe-water rationing.
Sithi thina okokuqala okoBulawayo lapha kakufakwe indlela ezizenza izikotsho zakoBulawayo nama-water kiosks akoBulawayo kusebenze through isikotsho, then kupurify amanzi esikotsho ahlanzeke abantu benelisi ukuwathola.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi namhla lihlangene lesiphathamandla selizwe leTibet baxoxisana ngokuphathelane lokuzivusa.
Uyirepresentative kaDalai Lama His Holiness esinanzelela laphana ukuthi labo bayisizwe esingaphansi kwengcindezi yokubuswa yiChina efana laleyi esilayo singabethwakazi.
Uhlelo lwe-delimitation exercise lapho kuvotwa lukhangelelwe ukuthinta kakhulu izigaba zeMathebeleland lezinye.
Much North yona ingakwanisa ukulahlekela yi-1, iBulawayo singathi maybe ingalahlekela yi-3 constituencies. So okuyamele kwenziwe kuyukuthi abantu kumele besukume. Izeki announcile ukuthi izaba ne-voter registration blitz, izahamba ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwonalo umsakazo. Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, lenye yayo eyeWater Action Group, ithi ukusilela kwamanzi koBulawayo kungaqedwa ukuthi amanzi ezibholane ahlanzwe asebenziseke, uhulumende asungule uhlelo lwe-devolution ngendlela olubekwe ngayo kusisekelo sombuso, njalo kube le mali eneleyo e-budget ukwenzela ukuthi iCouncil iqhube kuhle inhlelo zayo. Lokhu kulandela umbiko owethulwe yiCouncil yalelo dolobho othi useletha njalo uhlelo lwe-water rationing lapho izakhamizi ezingasoze zithole amanzi nsuku zonke ngoba kulohlupho lokusilela kwamandla amagetsi okumpompa amanzi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiyiqhube lomnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo waleyo nhlanganiso.
Ngomnyaka ka-2020 uBulawayo eqala ukuba la problem yamanzi enkulu lapha abantu babehamba khona iviki bengela manzi. Kwathiwa inkinga yamanzi idalwa ukuthi amanzi malutshwane emadamu. Thina njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights sala sathi problem yamanzi koBulawayo is a governance problem. Inkinga yokwehluleka ukusebenza ukubusa lokubusana kuhle yikho lapho esama khona. Kwathiwa sikhuluma kubi, kwathiwa sihlamba amanga, kodwa lanamhlanje noma amadamu eselamanzi noma sokule impompo ezafakwayo ukuthi ziphampe amanzi amaningi, uBulawayo lokhu eshota amanzi, lokhu esiba lezikhathi lapho esikuthiwa asilamanzi khona. Okugcizelela ke leyo nkulumo esayitshoyo ukuthi hayi yinkinga yezombuso leyi eyokubusa lokubusana umbusazo. It's a governance problem. As long as uBulawayo amagetsi ewathatha kuzesa kule agency okuthiwa yizinwa kule Bulawayo City Council involved in pumping of water, asisoze safa saba le problem esiyisolvayo ngoba there will always be a governance problem.
Inhlanganiso yakho seyaqhuba imikhankaso eminingi njalo iyake ikhulumisane leCouncil labanye ababona ngenhlelo zamanzi, ama-stakeholders. Kuyini eliyake likuhlafune ngokuphathelane lamanzi, njalo kuyini eselikulindele kathesi ukuthi kungenza udubo lolu lube ngcono?
Esikuhlafunayo nxa sixoxa le baphathe ngezamanzi eCouncilini laselizweni, sithi thina okokuqala okoBulawayo lapha kakufakwe indlela ezizenza izikotsho zakoBulawayo nama-water kiosks akoBulawayo kusebenze through isikotsho, then kupurify amanzi esikotsho ahlanzeke abantu benelisi ukuwathola. bathi bona amanzi esikotsha sokuna kodwa esikutsho ukuthi nxa isimo sesinje sokulokunye okungaphezulu kwamandla lithi siwathathe ngapha amanzi njengoba ubulawayo engela mabhawuza ayeneleyo ukuthi aprovide amanzi abantu bonke abedolobheni. Njalo kwesibili sithi thina akube khona i-investment ekulungiseni udaba lwamanzi ngoba njengelizwe kasifaki imali eyeneleyo from i-budget ukuthi silungise udaba lwamanzi luphelele. Okokucina sithi thina akwehliswa amandla ayezabelweni i-devolution of power. Ukuze ama-local authorities lawa angabe lokhu ekhala ngohulumende welizwe, angabe lokhu ekhala ngokuthi amandla abanje eHarare, benelise ukuziplanela, benelise njalo futhi ukuthi bazenzele ngendaba yamanzi. Lathi njengezakhamizi senelise ukuziqhatshela abazasikhangelela amanzi. Lokuxotsha esibabona bengasebenzi kuhle ukuthi balethe amanzi edorobheni. So amandla engehliswa uzasinika ukuthi sikwenelise lokhu sibe lamanzi esikhathi sonke.
Lowo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights leyo Water Action Group esixoxelayo ekobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi namhla lihlangane lesiphathamandla selizwe leTibet ePretoria kwele South Africa baxoxisana ngokuphathelane lozibuse. Ibandla leli lithi eleTibet ngenye lamazwe afana leMthwakazi ngoba lahlupheka phansi kombuso weleChina ngomnyaka ka-1950. Okuningi ngalumhlangano wasikuzweni kwingxoxo esiqhubela umabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuleli bandla. Umnumzana Alfred Fuyane.
Njengebandla leMthwakazi Republic Party, umnyaka lo esikuwo u-2021 lalowo ozayo, sithe senze okuthiwa yi-international lobbying eyokudinga abangane leyokuqinisa abangane esilabo siyisizwe sakomthwakazi, njengoba siyazi ukuthi udaba lwethu akekho omunye umuntu ozalukhuphula or ozolwazisa umhlaba ngaphandle kwethu. Yingakho siye sayohlangana nomela iTibet kuzwekazi leNingizimu Afrika uyirepresentative kaDalai Lama His Holiness, esinanzelela laphana ukuthi labo bayisizwe esingaphansi kwengcindezi yokubuswa iChina efana laleyi esilayo singabethwakazi eyokubuswa ngabantu besishoneni. Bona ke baqala ukubuswa ngengcindezi enkulu nguhulumende weCommunist China ngo-1959, okwenza lo Dalai Lama abalekele ezweni lase-India lapho abhace khona okwamanje. Njengebandla leMthwakazi Republic Party simele abantu bakomthwakazi bonke, kuningi esikukhulume labo abeTibet, njalo bathembisile ukuthi izikhalazo zethu bazozihambisa ziyoziwa nguHoliness the Dalai Lama labantu asebenzisana labo. Sizonanzelela ukuthi izwe leTibet lile ma-embassy emazweni amaningi, ongithi kuma-region amaningi emhlabeni, njalo uvo abasiphe lona luzasincedisa ukunegotiate kumbe ngithi ukuphendla indlela njengesizwe sakomthwakazi sisiya phambili.
Elikukhangeleleyo ngemva kwalomhlangano kuyini lalelo lizwe, njalo yiwaphi amanye amazwe afanayo eselake lakhulumisana lawo ngodaba lwemthwaka?
Khangeleleyo ukuthi izicebiso zabo abasiphe zona sizame ukuzisebenzisa ukuzitholela abantu abangasincedisa kuhambo esilalo singumthwakazi. Sizananzelela ukuthi abeTibet balodlebe ongithi umlomo wabo usendlebeni zamazwe amaningi amakhulu emhlabeni. Ngokunjalo bathembisile ukuthi sithelelane amanzi leTibet, sincedisana ekuzikhululeni kwingcindezi esinayo njengoba bengcindezelwe ngamaChina, lathi ngcindezelwe ngabempumalanga. Abempumalanga kumanje sebethengisela izwe lakithi, belithengisela wona amaChina. Njalo maningi amazwe esixoxisana nawo alenkinga nathi esikuyo khona lapha eAfrika. Uzananzelela ukuthi eSouthern Africa kuphela abarotse baseNtshonalanga Zambia nabo bafuna ukuphuma kungcindezi yaseZambia. AbeCaprivi Strip abangaphansi kohulumeni waseNamibia nabo abajabulile ngokubuswa yiNamibia. Maningi ngawabala ngingawaqedi amazwe asenkingeni efana neyethu, njalo amaningi akhona silobudlelwano nawo.
Lo ngumnumzana Alphonse Fuyane, umabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo eseSouth Africa. Ngosenjalo umgcini sihlalo waleli bandla eMathebeleland South, umnumzana Vincent Mabhiwa Chama Moyo, usichazisela ngomkhankaso wokwengezelela usekelo abaqhubayo eMathebeleland South, lapho athi sokugcwele abavela kwezinye izigaba zelizwe abangacina sebekhulela izakhamizi zakulezo ndawo.
Ngibengise ensiza eFelabusi koskuta ngayendaweni okuthiwa yinyezi. Abantu bayasiyamukela kakhulu, uMthwakazi bayilambile koskuta laphana ngamashona oda Kingsayo. Abantu balapho bayakhala lapha, bakhala njengokufela ngovezi uMaduna ukuthi nguye owayezama ukuzibancedisa ukuvimba amashona. So iward le besikiyo yindawo abantu abafakwa nguMaduna. Sabaqinisa ke abantu baseFilabusi ukuthi registani ukuvota lonke libaningi labantwana labantwana babantwana benu kama ninganga kule nzalo yakini, but lingayekele ukuregister azathatha indawo yenu, azaba yibo ama-councillors, azaba yibo ama-MPs. Vuka Mthwakazi, vuka abantu bakithi kabavuki. Sebenzani bantu bakogodlwayo, abantu Mthwakazi bayiyamukela bakithi, bayiyamukela ngendlela eyisimanga kakhulu. But kuyafika ebantwini kokuyi-challenge, abanye bakhala ngokuthi kabayibona bayizwa izinto ezinjengalezo. Akuzanywe ama-resources nje abantu bafike.
Sikuwadi 22 esikoleni sakogonde lapho besibizwe khona ngama-comrade. Abantu bathakazelela iphathi kakhulu, ama-structures ayakhiwa, abantu bayangena.
Uwadi 22 yibulilima East endaweni kutakukogonde andamasendu.
I-labor is free, abantu bekhaya utagebhani project lengeyenu, but abayibo abaconnect amaphathi all the way from Harare bayaye plan to come bahola $20 a day. Abakithi bageba for free, no money. Ayinto le ibuhlungu, angazi ukuthi abantu bakithi kungayenziwa njani bakubone ukuthi this is wrong. Istage ukuthi ngabe bathithe abantu bakithi baba trainer to connect those insimbi ezifunekayo, ngoba yikufundisa nje ukuthi connect. Manje zonke izinto zazisifikele eHarare, bahle badinga abantu babo eHarare. So thakazo muhle kuvukanini.
Lo ngumnumzana Vincent Mabhiwa Chama Moyo, umgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla leMthwakazi Republic Party. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela kweleSudan bathele intuthu etshisayo ebantwini abakade betshengisela kulelo lizwe kulandela ukuhluthunelwa kukahulumende umbuso ngodlakela. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthi uyakhathazeka ukuthi umomo ose-Ethiopia ungaba mubi kakhulu nxa abezombusazwe kulelo lizwe bengaqhubeka belwisana, bengahlali phansi ukuthi bekhulumisane. Wezemaphandleni. Abesifazana abemaphandleni sebekhuthazwe ukuthi bangene ezikhundleni zombusazwe ngokunciphisa kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 ukuze baphumele izinqumo ezibathuthukisayo. Lokho kuvezwe kunanzwa ilanga lemisebenzi yabesifazana bemaphandleni eStezi eGwanda North ngolwesine embuthanweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Bexoxisana ngolwesine abesifazane eStezi bavumelene ukuthi kumele bakhuze uvalo, bancintisane nabezilisa kwizikhundla eziphezulu ukuze labo bathole ithuba lokubumba imithetho ezadala intuthuko yabo. Ngokunjalo unkosikazi Sazi Ncube oyisakhamuzi seSteze eGwanda North uthi abesifazana kumele basukumele phezulu.
Lawe ungumama uwamukelekile ukuthi ume uzimele njengomama. Lawe uzimisele ukuthi hayi, lami ngingalibusa ilizwe, lami ngingasibusa isiqinti. Asisukumeni njengabomama. Ngithiya kini umlando, ngisithi woza 2023 election. Asifiqeni, asizifiqeni thina omama sibaningi. Sibhalisile kukhanya ukuthi lathi sifuna ukuthi sincintisane labo baba.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi noma Nkiwani okwaba ngukhansila kwa-ward 8 Estezi.
Baseliphambi kwephepha leliyana elifakuca bese lisithi umama omama kabazi lutho, selifaka obaba. Obaba baza kuthi nxa sebethethe izikhundla bangalikhangeli lokulikhangela. Kusukela namhla thethanini umama abe ngukhansila wenu, abe ngu-MP wenu ozabizwela ukuthi lithwele nzima.
Unkosikazi Agnes Mbangeni uthi abesifazane kumele bakhuze uvalo bemelane labesilisa ekulungiseni lizwe.
Omama singamagwala, kodwa kakufanelanga bomama sibe ngamagwala ngoba ilizwe liyafa. Omama sikhangele, sesaba ukukhuluma. Sifanele nisibe lesibindi sokukhuluma izinto ezibonakalayo kuwona lomhlaba. Kasifanelanga ukuhlukuluzeka bomama. Hayi ukuthi ligubuzele libe ngogubuzela omama ilizwe seliwonakele silikhangele. Umhlaba sumubi siwukhangele, asizameni ukuthi sikhanyise umhlaba omama.
Unkosikazi Dulet Nkiwane umkhokheli webhodi yenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe i-WDAZ uthi abesifazana bayinsika yesizwe, kungakho kumele bathole amathuba okuphumula izinqumo indaba eziphathelene labo.
Sinxa sikhuluma ngomama siyakhuluma la ngembokodo, sikhuluma njalo ngensika yemuzi, sikhulume ngensika yesizwe. Ukuze isizwe sime sidinga umama, omama abangesabiyo abamayo baqonde bamele iqiniso. Kodwa ngenxa yempilo esikuyo sibona omama bebenikeza indawo emuva ekwenzeni izinqumo. Nxa ungakhangela lapho okwenziwa khona izinqumo, omama basemuva kakhulu, obaba basenzela izinqumo.
Unkosikazi Janet Dube uthi njengabomama bemaphandleni babhekane lendube ezimbalwa ezigoqelwa ukudlengulwa, kungakho bafuna abadala amacala la badilikelwe lijele.
Sikhangelele ukuthi nxa bethe babanjwa bahanjiswa emthethandaba kabaphiwe isigwebo esinzima esihambelana lalobu buhlungu lalobu bunzima ayabe ebethese umuntu lowo odlwengulweyo. Umuntu lona nxa kukhangelwe indlela okumele amukeleke ngayo esigabeni, akasatholi inhlalakahle lokukhululeka ngoba uyabethi lapha ahamba khona sehambe khonjwa ngeminwe.
Abesifazane abaphatheke kulo mhlangano bakhuthazwe ukuthi bengesabi ukubikela amapholisa lapho bethe bahlukuluzwa. Baphinde baxwayiswa ukuthi benakekele abantu babo njalo benganinathezeli indaba zokudlwengulwa kwabantu babo izihlobo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisesteze Wilong ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lichona njani zilukandaba, sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kumandla le-MDC Alliance.
Uhlelo lwe-delimitation likhangela ikakhulu ukudwetshwa kakutsha kwama-boundaries lawa esingathi ngama-constituencies lama-ward. Kudwetshwa njalo kusetshenziswa inani labantu abarejistileyo. Thina elizweni leZimbabwe kulabantu abangafika 5.6 million abantu abarejistayo. Ngaso kudividwa kuma-constituencies, thina umthetho uthi weZimbabwe uthi kumele kube nama-constituencies ayi ayi 210. So sokuyamela ukuthi constituency le constituency kuthiwa kumele ibe lenani labantu abalinganayo. So singathi average figure yetere registration kumele u constituency le constituency kumele ibe labantu abadlula i 27,100. Manje nxa sikhangela ezindaweni ezithize ikakhulu njengeBulawayo njenge iMatabeleland North iMatabeleland South ngamanye ama provinces esikhangele esibona ukuthi inani labantu abaregistrayo lilutshwane kakhulu okuzayenza ukuthi belahlekelwe ngama constituencies athize. Mat North yona ingakwanisa ukulahlekelwa yi-1 iBulawayo singathi maybe ngalahlekelwa yi-3 constituencies. So okuyamele kwenziwe yikuthi abantu kumele besukume. Izeki announcile ukuthi izaba le voter registration blitz izahamba ebantwini iregister abantu ezigabeni kuma constituencies lapha abahlala khona. So okuqakathekileyo ukuthi ikakhulu kuma province lawo ukuthi abazaluza ama constituencies siyaxwayisa abantu ukuthi besukume ngokunengi babo beregister ukuthi bengalahlekelwa ama constituencies.
Siyazwa abantu abaningi bayakhuluma ngokuthi kumele kuyebhaliselwa ukuvota. Nxa kuyikuthi wake wavota ke
umuntu okumele eregister ngumuntu oleminyaka edlula 18 oyisizalwane seZimbabwe. Umuntu kumele ehambe lesithupha sakhe leproof of residence lapha ahlala khona. Nxa engena proof of residence yakwanisa ukubhalela incwadi kumbe esayinelwe ngukansela kumbe any other commissioner of oath ozakonfirm ukuthi hayi umuntu lo ohlala endaweni enje njalo ulelungelo lokuregister ukuvota endaweni le. Kulalaba abantu abaregister kudala, nxa umteke waregister akula need yokuregister kabutsha ngoba ibizo lakho vele lihlezi likhona kuvoters roll. Kodwa thina siyakuxwayisa abantu ukuthi abantu behambe beyekhangela amabizo abo khona ngale kumaokuregister khona kumbe kuma-inspection centers awezeki ukuthi beconfirm ukuthi for sure amabizo abo akhona ngoba kulezikhathini eziningi kusike sahlangana labanye abantu ababikhalaza kwisikhathi sokuvota bethi hayi amabizo abo kababonanga akhitshini. So yikho kuqakathekile ukuthi loba nje abanye bayaregister laba bake baregister kudala bavunyelwe ukuthi kabasukume be-inspect voters roll be-check ukuthi amabizo abo akhona kumbe kawabo.
Manje lina njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe ukuze indaba ye-delimitation lay ingasetshenziswa ukuthi incedise ibandla le-ZANU PF ukuthi linqobe kukhetho?
Thina njengebandla le-MDC Alliance sike sahlala phansi sabonisana ukuthi yebo kulohlelo lwe-delimitation kuyini okumele kwenzakale. Sikhangela umsebenzi lo we-delimitation kufuna abantu abalolwazi indaba zama-map kuhanjwe ezigabeni zonke lama-wards onke kusenza i-delimitation. So izeki kayina bantu abakwanayo ukuthi bengafinyelela ezigabeni zonke. So thina izeki kumele sihlale layo phansi sizokuthi sibabuze ukuthi alright njengoba lingelayo i-expertise lingelayo i-personnel lingelabo abantu bangkhona ngubani ozayenza i-delimitation yonale. Into enhle ngakho yokuthi since 2018 khona sihlezi phansi ngilezeki ngenyanga le ephelileyo lama province bahlala labo abantu ma secretaries for elections bethu behlala phansi ngezeki bebonisana ukuthi nge-delimitation. Siyabonga ukuthi kule engagement le yenzakalayo but sifuna ukuthi iqhubekele phambili kube le-transparency.
Alo-ke bekungunkosikazi Ellen Shiriyelenga obona ngenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Victrice Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ASM Imbokodo, yona eseSouth Africa. Sicubungula ukuthi abesifazana baziphilisa njani ngalesi sikhathi se-COVID-19, abanye sebalahlekelwa imisebenzi.
Ukuthi umuntu asebenze kuphela njalo noma abasebenzayo bakhona abazithuthi ngokusebenza kuphela ngoba ngase sibheka empilweni impela i-cost of living isiphezulu kakhulu lapha eSouth Africa ukuthi izimali lezi ezisebenzayo singomama sizihola zidumile impela zikwazi ukuthi sifake ukudla ematafuleni for abantwana sikwazi ukuthumela labasekhaya sikwazi ukuphila khona lapha angeke zize kuze kulunge so singomama iningi ngomama balezinto abazenzayo ekupheleni ngaphandle komsebenzi kuyathengiswa lapha kulezinto eziningi abantu abaphinda abawenzayo abanye ngabathengisa ezisaladini abanye ngabathengisa izinto online so omama abaningi bavuyile bahlakanipha abomama ngike ngabona abanye omama bethi bona sebethengisa impahla online kuyabasebenzela mpela kulokuthi bayendlale phansi impahla bazithengisile esemgwaqweni sebela indlela yokuthi ba-advertise impahla zabo khonapho kubofacebook nabo-instagram abantu babacontacte khonapho besebebuyakiwe bezithenga okungenye indlela ekade omama bengayinanzelelanga so banye bazelecebo leli lokuthi hhayi kuthengisa online akula contact eningi lama-customa uthi ngama-customa wakho online angelizimphelani igciwane le-COVID-19 online bese liyibona ukuthi ma ebatelangizisabo lenzanja kulula kakhulu kulokuthi ihlale phandle ulinde ama-customa ube esozi kugciwane le-COVID-19.
Manje kulula ukuthola ama-customa njalo abesifazana bavikelekile yini ikakhulu ukuthengisa online kukanti abantu bayenelisa ukubhadala ebulenjini kumbe bayahamba bayiqoqoda ezindlini bebhadale mathupha?
Khona ukuthola ama-customer online akukho nzima kangako ngoba ngase sibhekile ngalesi sikhathi samanje abantu abaningi vele izinto ezinhle bezenza online so lo muntu odinga ukuthenga akasazihluphi kangako ngokulanda ulutho lapho luthengiswa khona ngokulanda umuntu othengisayo umuntu usuka e-online ayedinga into ayifunayo asisanike lo muntu othengisayo bathengiselane khona akukho seyifu kangako kodwa ayikho enye indlela engenziwa phela kumele kufanele kufanele abantwana bewonze so kula manye ama-restart athayo njengokuthi kwesinye isikhathi singakwazi ukuthi uthengise online uthole i-customer kodwa umuntu omtholayo usukungamazi ukuthi umuntu onjani usuthembele emseni kuphela unkulunkulu uzophathisa ukuthi lowo muntu kube ngumuntu kube li-customer eli-right elizilisele ukuthenga ngempela akhona vele amatoti amaqola akhona noma kungekho online kodwa online asebhahi kakhulu umuntu njengomama into okumele ayenze ukuthi ma ethengisa online abe-careful aqaphele kakhulu ama-customer azama ukuthi awa-verify ngaphambi kokuba abathengiselelezo zinto abathengiselezo ngaphambi kokuba bahlangane ne-customer kubhadalwana online kuyenzeka kodwa asikugqugquzeli kubomama ukuthi nxa besenza ama-business abo online lapha befune bebhadalele bathenga bayawoda befune be-odile izinto babhadala online izinto abangazibona.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Victrice Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso ye-ASM Imbokodo ebesixoxa layo ese-South Africa. Ukuziphetha ezalamhlanje nanzi ebezikhokhela. Uhlupho lokusilela kwamanzi luyaqhubeka kobulawayo ngesikhathi i-council isithi sokuza kuba le-water rationing. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi namhla lihlanganele siphathamandla selizwe le-Tibet ePretoria kwele-South Africa baxoxisane ngokuphathelane lozibuse. Uhlelo lwe-delimitation exercise ukwezokuvota lukhangelelwe ukuthinta kakhulu izigaba zeMathebeleland lezinye. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.